tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela kustudio 7 ngolwesibili mhlaka 25 kuNhlolanja 2020 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje,
ngathi mina kube yisimangaliso esikhulu ukuthi kambe nxa kuyiyo indlela okuqhutshwa ngayo imisebenzi elizweni lethu laseZimbabwe, hhayi iyesabisa lethu sabulokujabana futhi.
Amalunga ekomiti yedale lephalamende ebona ngezokulima asele ekhuza umhlola namhla ngemva kokujikelana inyoka ephilayo phakathi kwenhlanganiso yeGrain Millers Association labogatsha olugcina iziphala zelizwe.
Umhlangano lo ubona kungumhlangano oqakathekileyo kakhulu ungasikhangele ukuthi e-Africa abantu abaningi nabantu abasasebatsha, ngumhlangano oqakathekileyo kakhulu.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla uvule ngokusemthethweni umhlangano we-Africa Regional Forum on Sustainable Development oqale izolo eVictoria Falls. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Amalunga ekomiti yedale lephalamende ebona ngezokulima asele ekhuza umhlola namuhla ngemva kokujikelana inyoka ephilayo phakathi kwenhlanganiso yeGrain Millers Association of Zimbabwe labogatsha olugcina iziphala zelizwe olweGrain Marketing Board. Umgcini sihlalo weGrain Millers Association umnumzana Tafatso Masarara utshele ikomiti ukuthi inhlanganiso yakhe yapha iGMB imali efika i-$9 million dollars ngo-2006 ngemva kokucelwa nguhulumende ngumongameli Emmerson Mnangagwa esangumsekeli kamongameli welizwe ngaleso isikhathi. Umnumzana Msarara yena obanjwe ngamandla lidale ukuthi aze kupha ubufakazi phambi kwalikomiti uthe imali le yayiqondane lokuvuselela iziphala ze-GMB. Kodwa kumangalisa amalunga ephalamende ukuthi isiphathamandla se-GMB umnumzana Clemens Kutha ukulandule lokho esithi akulamali abake bayiphiwa inhlanganiso kaMsarara. Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube layo ubikwa esithi akulalutho alwaziyo ngalimali. Untungameli Nkomo weStudio 7 Nxumi umeli weMakhokhoba idale lephalamende njalo elilunga lekomiti ephatha lolu daba umnumzana James Sithole wachasisa okuningi.
Ngathi mina kube yisimangaliso esikhulu ukuthi kambe nxa kuyiyo indlela okuqhutshwa ngayo imisebenzi elizweni lethu laseZimbabwe, hhayi kuyesabisa kwethu sabulokujabana futhi. Kodwa ke sizananzelela ukuthi uChairperson uMsarara weDimas use wabuya namhlanje ePhalamende kukomiti le e-agriculture ngemva kokuba isibhalelwe amasamoni. Umuntu ubhalelwa amasamoni yiPhalamende nxa sokutshengise ukuthi umuntu akafuni ukusebenzelana kumbe ukuthi aziveze nxa inquswa ukuthi akabuye ezokuma phambili kwekomiti. So ke bekucubungula njengoba uthilo indaba ezimbili kakhulu emalini leyo na iGrain Millers Association of Zimbabwe abathi bona bayinika isquarity eGrain Marketing Board. Kodwa iGrain Marketing Board njengoba uthilo iyakulandula lokho ithi yona vele ngayela budlelwano leGMAS kumbe iGrain Millers Association of Zimbabwe. Bathi bona abeGMAS bathi bona babanika ke isquarity, bathi bebanike isquarity, isquarity sakhona kwasokuvunyelwana ukuthi khona sizabe sibhadalwa ngomumbu abazawunikwa ngemva sokutholakaleke isivuno esizaba siphansi wohlelo lwe-Command Agriculture. Kodwa-ke i-Grain Marketing Board njengoba ngithile iyakulandela lokhu ithi bona yebo-ke balungisisa bavuselela iziphala zabo kodwa hathi ngemali eyayivela ku-GMAS kodwa ngemali ababeyinikwe yi-Ministry of Finance.
Iselizakwenzani pho njengekomiti yedale lephalamende?
Right, okwakuqala kuqakathekile ukuthi singagijimi kakhulu ukuthi sithi thina kuyini esizakwenza ngoba kusobala ukuthi lo umsebenzi wokucubungula awukapheli ngoba-ke sinanzelele ukuthi kunamaphepha amaningi esikuthi khona ngama-record akade elethwe namhlanje emhlanganweni ayacelwa kudala kodwa avezwe kuphela amanye namhla emhlanganweni amanye akhona kodwa amanye akhona ayabekhulunywa kodwa engekho njalo bathembisile ukuthi khona azabuya. So kuqakathekile-ke ukuthi sitho ukuthi kuyini okuzayenza kwenzakala ngemva kokuba sesithole ubufakazi bonke labo benikwe ke ithuba. So okwakathesi ke kuqakathekile ukuthi kaninike ngathi ukuthi kuyini okuzayenzakala, kodwa engingakutsho kuphela ukuthi thina i-committee yethu izimisele ukuthi ifeze umsebenzi wayo okucubungula ukukhangela nokuhlolisisa ukuthi ingatsha zonke zikahulumende zisebenza ngendlela yini efaneleyo.
Kahle kahle elikuphenyayo lapha yini, kuyini kahle kahle ukuqala indaba?
Hayi, esikukhangelayo ke kakhulu yikusetshenziswa kahle, yikusebenziswa ngendlela eqondileyo imali ekahulumende. Yikho esikukhangelisayo ke kakhulu, ngoba ungakukhangela bathi bona kulesinye isigaba futhi abathi bona banikwa ke imali yi-Reserve Bank of Zimbabwe, ibhanga likahulumende, ukuthi beyethenga futhi lokhu esithi khona i-WID. So kuyabe kuqakathekile ukuthi ngakuyimali kahulumende, imali ephuma esikhwameni sikahulumende, kumbe imali esetshenziswe ukuqhuba inhlolo zikahulumende, kuqakathekile kungumsebenzi wephalamende ukuthi sikhangele ukuthi imali leyo kumbe imisebenzi yona le ethize iqhutshwe ngendlela yini, iqhutshwe ngokusemthethweni yini.
Lo ngumnumzana James Sithole, ilunga lekomithee yedale lephalamende ebona ngezokulima, njalo emela imakhokhoba edale lephalamende. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla uvule ngokusemthethweni umhlangano we-Africa Regional Forum on Sustainable Development oqale izolo eVictoria Falls. Ukhuthazwe amazwe e-Africa ukuthi asebenze ndawonye athuthukise leli zwekazi. Umongameli Mnangagwa ukhulume njalo ngohlelo lukahulumende wakhe olwe-Vision 2030 esithi luzalandela izinqumo zalumhlangano eziqondane lentuthuko. Umsekeli kasibalukhulu we-United Nations uNkosazana Amina Mohammed yena uchayele ihlombe e-Afrika esithi yiyo elomnotho okhula masinya okwedlula indawo zonke emhlabeni jikelele. Kodwa uthe kuningi okusamele kwenziwe kundaba zokuthuthukisa impilo kaZulu. UMichael Ove we-Studio 7 uxoxe lolwela amalungelo abatsha umlungisi Dube ngalolu daba.
Umhlangano lo mbona kungumhlangano oqakathekileyo kakhulu ungasikhangele ukuthi e-Africa abantu abaningi nabantu abasasebatsha. Umhlangano oqakathekileyo kakhulu ukubana ama-policy makers ekwanise ukuba nehlangane labantu abatsha ukubana kukhangele ihlelo lendingeko zabantu abatsha.
Sizwe uNkosazana Vera Songwe yena omela inhlanganiso e-United Nations esithi njengenhlanganiso bakhangela ukuqala uhlelo lokuthuthukisa abatsha kuzwekazi le-Africa. Ukubona njani lokho?
Uhlelo lolu luqakathekile kakhulu masikhangele ukubana indaba ezihlangana nabantu abatsha njengokubana ukuswelakala kwamathuba emisebenzi. Kuqakathekile kakhulu ukubana amathuba la abantu abatsha bewathole ukubana kuthuthukiswe izimpilo zabo.
Sikhangele indubeko ezibhekane labantu abaningi kwele Zimbabwe, ubona ngani uhlelo lolu lulakho ukuthuthukisa abantu eZimbabwe na?
Abantu eZimbabwe solungabathuthukisa kufika ngokubana ama-policies ohulumende weZimbabwe lawo ahambelana yini akwanisa ukubana esebenzisane namagugu zana lawo. Kodwa esikukhangeleleyo okwakathesi ukubana uhulumende weZimbabwe izinto akade eziyenza kanye lokubana i-economy yeZimbabwe isebenza njani kuyenza ukubana uhlelo lolu kube nzima ukubana luthuthukiswe.
Isibone njalo ongusakhulayo uNkosilathi Nyathi ekhuthaza abakhokheli bakahulumende ukuthi izinqumo eziphuma emhlanganeni lo kumele zingaphelele emlonyeni, njalo kumele baqhubekele phambili besebenza ndawonye labatsha. Ukubona njani lokho?
Ukukhuthaza lokhu kuqakathekile kakhulu ngoba senanzelela ukubana uhulumende weZimbabwe uyagijimela ezikhathini eziningi ukubana elandile imihlangano enje, njalo avume izinqumo lezi. Kodwa nxa sokumele ukuthi kuyenziwe, senanzelela ukubana uyake sedonsela emuva engathi ayenze ukubana izinqumo ziye phambili.
Evula umhlangano lo umongameli Emmerson Mnangagwa uphathe udaba mayelana ngezinto ezitshiyeneyo esithi eleZimbabwe seliqalile ukusebenzisa ulwazi lwe-science technology engineering mathematics ekuthuthukisweni komnotho ikakhulukazi kwezokulima. Awusitshela umbono wakho ngalokho?
Lokho okutshiwo ngumongameli ukubana kwaqala kudala ukuthi kufakwe uhlelo lwe-sustainable development goals ayisizo zinto ezenzakalayo, ngoba luba khonokho kuyenzakala lube izinto ezinjengamagetsi, aluba ayisizo zinto esizishotayo.
Lo ngumnumzana Lungisi Dube olwela amalungelo abatsha obekhuluma ecingweni lo Mike Hove we-Studio 7. Ibandla leMDC lithi imbiko ethulwe yiZimbabwe Anti-Corruption Commission eyokuthi kule mali efika i-7 billion efihlwe phecheya iziphathamandla zikahulumende kanye labake baba kuhulumende iveza ukuthi izikhohlakalo eziningi kuhulumende. Umgcini sihlalo wekhomishini le unkosikazi Lois Mathanda Moyo utshele iphephandaba le The Herald ukuthi imali le ifihlwe emazweni afana lele Melika, iBrithani, iSwitzerland, iSingapore, iHong Kong, iMalaysia, iMauritius, leSpain. Uveze njalo ukuthi ikhomishini yakhe iphakathi kwemizamo yokuthi ithathe imali iyilethe eZimbabwe. Kodwa umbuzo omkhulu ngokuthi iza kwenelisa na. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo eStudio 7 uxoxe lomgcini sihlalo weMDC eMathebeleland North uMnumzana Prince Dubeko Sibanda.
Uyabona kuba nzima ukuthi khona umuntu ekutshela ukuthi lapha mina kathesi sengifuna ukuyaqeda i-master's degree yena ehluleke ukupasa u-form 4. Izakhi ilo hlupho olulodwa, ambona ukuthi kusese lomuntu olokhu elethemba kiyo. Nxa bona besithi badinga imali, indaba begijima besiyakhatshana bengaqali ngemali zekomandi agriculture ezikhanyayo, ezisobala, ezikhonapha eZimbabwe, okwaziwayo lokuthi abazidlayo ngabozibani. Abanye ke ngabantu abahlala naye yena uLois Mathanda Moyo wakhona. Indaba efuna ukuqala esitshela ngendaba ngezemali eziseMalaysia khona le khatshana engaqali ngezinye ezikhonapha lokubothwa kwabantu bakhona. So ke ngokubona kwami yikudlalisa isikhathi sabantu seZimbabwe, uzama ukudivert iattention yethu, ikuzama njalo ukuthi yena abantu bezama ukukhangela angani izakhi kukhona ekwenzayo kanti bona vele akulalo utaba lwenzayo.
Kodwa mhlawumbe isitshintshile, yikho nje besithi sebezama ukuthi ibuye elizweni limali.
Charity sidinga bethu home Nkomo, akhona amasela awagcwele lapha eZimbabwe kuzana uPF. Ngiyakutshela ukuthi khonapha kuyaziwa ukuthi khona izimali zikahulumende zidliwa njani ngabobani. Yindaba befuna ukuthi beqale bedinga lokho okusemoyeni esingakwaziyo okungakhanyiyo okuphoyi kukhulunywa kuphela ngaphandle kokubana kuyikuzama ukuthi bezivale amehlo. So ngokubona kwami mina hhayi ngibona ngani akulalutho sibili olumangalisayo esingalulalela kumama lo. Umama lo uzama ukusilibazisa nje njengabantu beZimbabwe ukuthi sicaba ngokuthi kathesi sebethintile. Bathinte nini? Kodwa general ohlale ekhuluma ngabo ukuthi hhayi imali idliwa ngabantu abanje nabanje nabanje kuhulumende waseZimbabwe.
Kodwa asithi izakhi yenelisile ukukhuluma lalawo mazwe okuthiwa kufihlwe khona limali. Ubona kusiba lokuvumelana yini ibuya limali eZimbabwe?
Kuyahlupha lokho Nkomo ukuthi khona sithi khona kungenzakala. Because okwakuqala laba bantu behluleka ukuthi beprove beyond reasonable doubt lapha ngaseZimbabwe kulaba bantu abalutshwana so far sebeke bababopha. Amazwe wonke lawa aphandle ale mthetho yawo ayabe elayo pertaining to ama-investors. Nxa umuntu ebuye wazoinvesta amalungelo alowo muntu bayawahlonipha, abafani lapho esithi khona umuntu noma eyinvestile lapho ekumthathela into zakhe.
Lo ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda, umgcini sihlalo weMDC enyakatho eMandebeleni. Sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Believe Gawule, sambuza ukuthi ulubona njani lolu daba.
Yatshengisa ukuthi i-corruption ibiyo esholekisa inhlelo zonke zikahulumende. Uhulumende obekhona kwamgabe kuyatshengisa sobala ukuthi abantu bebentshontsha, bebetshontsha, amasela ebethatha imali kahulumende, uhulumende beselihlekiswa. Njalo lokhu kube kubangelwa ukuyekethisa kukahulumende nalo wayekhona ngaleso sikhathi wayekhokhelwa umgabe. Ubusela lobu bonke benzakale ngesikhathi senesana. Lanxa buqhubeka nje kwezinye indawo ngaleso busela, kodwa ubusela bonke bona obuningi obutshengisa ama-7 billion la abalwayo ukuthi zakhe yalandelela. Kuyatshengisa ukuthi kube kuvele kubulawa ilizwe, imali zabantu bezintshontshwa, amasela abezenzela santando.
Kodwa uhulumende kamnankagwa baba Gawule akekho msulwa ngoba iyatsho izakhi ithi iziphathamandla zikahulumende ezikhona manje lazo ziphakathi ngezinye zabantu abafihle imali phandle.
Ye izakhi isenza umsebenzi wayo omuhle kangaka okuveza imali ezifishiweyo ezokusela
lakathesi amanye amasela khona khona phakathi kwabo kwabona abakhona kuhulumende akhona singamasela kodwa ubusela lowuningi kwenzakale izolo okwakathesi sokuyivula indlela zokuqeda bona ubusela lokuthi kuvezwe lanawo masela njalo bamele bavezwe bona babantu abanikazezimali njalo umthetho ube umthetho bajeziswe ngendlela efaneleyo.
Umgcini sihlalo we-commission le uJustice Mathanda useke waveza ukungathokozi kwakhe ngoba uthi lanxa izakhi ingaze yenze umsebenzi wayo bebotshe abantu bayaphuma emthethwandaba umuntu engafunyanwanga elecala.
Amakhosi eZimbabwe khonapho lapho kumele bangenele bakhangele kule kungcolo okugcweleka kule makhosi la ngoba kule corruption yibo abantu abadala ukuthi iVAT yehluleke ukusebenza. IVAT silamazinyo kade siyaluma kumele amakhosi la ancedise kulumeni.
Lo ngumnumzana Believe Kaule ilunga lezanu PF sixoxelaye ekubulawayo.
Yebo 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 mthokazi omuhle liyanxiswa kuhlelo lwabasakhulayo ngolwesibili maviki wonke oluqala ngo-8 luphela ngo-9 pm kufacebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Namhla kuhlelo sixoxa ngomhlangano omkhulu owe-African Regional Forum on Sustainable Development oluqale izolo eVictoria Falls. Umhlangano lo uphatha indaba ezimayelana lokuthuthukiswa kwamazwe wonke akuzwekazi le-Afrika. Unkosazana Vera Songwe omela inhlanganiso e-United Nations uthi njengenhlanganiso bakhangelele ukuqala uhlelo lokuthuthukisa abatsha kuzwekazi ele-Afrika. Likubona njani lokho? Kulakho ukuthuthukisa abatsha elizweni na? Abafisa ukungena kuhlelo thumelani umlayezo ku-WhatsApp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Asihlanganele kuhlelo The Connection ngo-8 p.m.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Owake waba ngumongameli we-Egypt umnumzana Hosni Mubarak Raseko. UMubarak ubhubhe namuhla esele minyaka yokuzalwa engamashumi ayisishiyagalolunye lanye i-91. Ugenqelwe embusweni eminyakeni embalwa edluleyo kwathi ngomnyaka ka-2012 wamiswa enkantolo isetheswa amacala okubulala. Wagwetshwa ngemva kokufunyanwa elawo lawo macala kodwa isigwebo sakhe sasuka sesulwa lidale laphezulu. Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube yena othi umuyi wayenguntando kayiphikiswa.
Ube ngumuntu olochuku kakhulu. Sizakhumbula ukuthi ube lisotha wakhula waqansa waze wagcine nguyophethe i-Air Force yase-Egypt. Kuthe ngokufa kukapresident wayekhona ngesikhathi yena esengu-vice president ngo-1981 wasengena-ke waba ngupresident we-Egypt. Uyibuse ngochuku olumangalisayo ebulala laba abaphikisayo ethelestokisini abaphikisayo engelamehluko nakancane lalokho esakubona kusenziwa kumkazi. Lokufa kwakhe use ephakathi kosizi ngokuba phela ngaphandle kombuso ubengakwazi ukuphila, ubesephile ngokudla kahle ngokuhlala kahle kodwa use esengumuntu othonisiswayo othwaliswe nzima ngumthetho lo ayekade uchitha.
UMubarak waphuma embusweni esehudulwa njengomgabe. Kukhona yini okungafundwa ngabanye ababusi nxa bekhangela imbali yakhe?
Kakhulu kunengi abangakufunda abantu. Ungakhangela ukubusa kwama-leaders abaholi inkokheli ze-Afrika eziningi ungafunga ngempela ucabanga ukuthi bonke bakuzanu-PF kanti basemaqenjini abahlukahlukeneyo. Ungafunga ukuthi bonke bangabaseZimbabwe kanti abanye ngabase-Uganda, abanye ngabe-Nigeria, abanye ngabe-Egypt, abanye ngabangaphi ngaphi. Ukubusa kwabo kunye ngokochuku ngokokuhluka meza ngokuphatha kabi abantu ngokungahloniphi isisekelo sombuso ngokokuphendula isikhwama sikahulumeni. sikahulumende sibe isikhwama sangekhaya ubuswe kabi. Ngakho ke kumele bonke bafunde bakwazi ukuthi ungahlala ngenkani ubuswe kwabantu indlela yakho yokuphuma inye uzacina uphumile kuphela noma uthanda noma ungathandi. Ubususifa kabuhlungu kodwa ungabusa kahle abantu uyaphuma njengaboMandela njengaboThabo Mbeki baphumile bazihlalele. Ukhangele kuTanzania bayaphuma okhikwete bazihlalele ngakho sesitokisini kodwa bonke abamalela embusweni bephethe kababantu baphuma kabuhlungu. Isifundo esikhulu ebantwini ababuse ezimbabwe namhlanje ukuthi noma ungazama ukwalela njani uzakuthana uphumile ubuse uphuma usiye esitokisini lapho ofanele khona.
Kodwa singathi ukukhitshwa kwakhe embusweni kwaletha inguquko yini ngoba siyazi lalamhlanje abantu base-Egypt bayakhala ngokuncindezelwa nguhulumende.
Akuyilethanga ngisho lakancane kuyisifundo futhi esikhulu kithi ukuthi ukusola lowo phakathi kakusho ukuthi abangenayo bangenza kahle kwedlula yena. Kumele seluse laba abafuna ukungena sikhitha laba esifuna ukubakhipha kodwa laba esifuna ukuthi bangene sibakhangele ukuthi impawu zabo zifanele yini ziyahambisana lombuso womthetho ohlonipha amalungelo abantu ngokuba ungacina kungene noma ngubani. Kodwa siyakwazi njalo e-Egypt ukuthi abantu bakevotele uMorsi wangena wabuye wakhitshwa futhi libutho elaye nalo busa namhlanje u-Al-Sisi okuyinto elethe uchuko olukhulu ngokuba ubusa njengayo iMubarakhi kakusukananga lakancane ubusa njengayo ngamazwi ngokupheleleyo okungakho laye ngibona indlela yakhe izakanye izafana njekamaumubarakhi angaphumile onyaka kodwa mhlazane ephuma uzaphuma layo esiye esitokisini esiya kusho ekhala.
Lo umnumzana efidlela Ncube ingcwethi ecubungulayo ezombusazo bexoxa icingweni lontungamili inkomo we-Studio 7. Ngesingene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump ugqibe uhambo lwakhe kwele India namuhla. Utshele intatheli izindaba ukuthi eMelika lizaqhubeka lisebenza lamanye amazwe omhlaba emzameni yokulwisana legcikwane le-coronavirus lona iselibulele abantu abedlula inkulungwane ezimbili. Inhlanganiso elwela ukulondolozwa kwelungelo loluntu emhlabeni jikelele Human Rights Watch isikhuthaze umanyano we-United Nations ukuthi uthathele ele-Iran amanyathelo phezu kokuhlukuluzwa kwabantu abasola uhulumende walelo lizwe ngabezomvikela. Iningi likhala ngokukhuphuka kwentengo yesinkwa lokusilela kwempuphu ezitolo lanxa itholakala emkambo wensitha. Umnumzana Albert Mhlanga isiphathamandla sebandla le-MDC njalo engusomabhizimusi uthi kusobala ukuthi impuphu ikhona lanxa ithengiswa emkambo wensitha.
Ngivele ngisephumula South indawo kumakoni lami bengizihlalele khonapho yabuya silile impuphu abantu ukuthi bayithole kuba nzima ngoba lo ithengisa uzathi ngifuna i-cash i-eco-cash kabayifuni i-swipe kabayifuni empuphini kubesokusithi labo abathi bona bayithengisa emaphandleni ngoba ungelabo i-eco-cash bahle bayiwode yonke and into ebuhlungu enginanzeleleyo labo ababuyabuyabuya ngekhombi ecela abantwana bona labo ababephandle abanika imali cash ukuthi bayemthengela athenge almost 40 bags khangele wonke umuntu ekhangele umntwana babaphindise azazithole 100 bags enguye yedwa kodwa bona babezithenge nge-70 bond basuke lapho bona bayeswayipha kubikho cash bayinikwa impuphu.
Umnumzana Joseph Chuma oyisiphathamandla sebandla leZANU PF njalo engusomabhizimusi uthi uhulumende ule mizamo ebukekayo kodwa osomabhizimusi yibo ababangela ukuswelakala kwempuphu ngenxa yobuhwaba.
Ngabe ngikhuluma lapha koBulawayo themba abantu babonile imindende nemindende yamaroli abuyile eletha obumbu emile laphana eNational Foods kuCameroon. So uhulumende umzamo wake ukuthi abesimumbu ube khona siyabona ukhona kodwa sisuka sibe le nkinga yezikliye zabosomabhizimusi abafuna ukwenza imali at the expense of indlala nokuhlupheka kwabantu. Abanye yilaba abathi kona ungafika ezitolo uze besithi hayi ungakathengi impuphu kanti uthenge lokhu nalokhwana uze besithi iswipe mesinyethu ifile ayisebenzi abanye abathi hayi kasila mission code number. So into esingayenza abantu ukuthi siyathatha i-cash kuphela. Bese siba nabanye futhi sithi mhlawumbe kubuye i-5,000. 5,000 yabe kuyi ama-10 kg angu-5,000. Uzabona ukuthi wena nxa ungangena lapho unanzelele esitolo uyathengisa mhlawumbe ngithi 1,000. I-4,000 bezezana uzabona sobuya amanye amarole emuva ngale siqala ukuthutha ethwala. Sebehambisa emsikeni omnyama i-black market phela. Uyabona empuvu sekugcwele zilayinisiwe ethareni abantu sebethengisa khona phana abanye babesithi $70 cash abanye bathi kona ne-swipe 120.
Umnumzana Mhlanga uthi uvumelana lo mnumzana Chuma.
Ngokokuqala empilweni yami ukuthi ngivumelane lo muntu wezano ukuthi lokho kuliqiniso. Kuliqiniso sibili uhulumende bezamile impuvu ukuthi ifike kodwa osomabhizinisi athi ukuthi le i-business yami. Ngifuna ikheshi ukuthi ikheshi le ngiyithathe ngiyeyivena bese ngisiyawoda futhi yilo ithuba labo lokuthi benze imali. So ungaze ufonele ngaphi kumbe ngabe task force kumbe ngamapholisa akula bazamile sibili ukufona kuleyana indawo engikhuluma ngayo yaze yaphela impuphu sibili igcwele ilodi yonke amapholisa lawo bengazange bawabone. So labo abhebele imali kuyabe kungumuntu oyedwa kodwele imali eningi. Enike lo dlulayo ethi hayi ungathenga impuphu le wena za kushiyela i-5 bond. So umuntu enikwe i-5 bond engatholanga lodo bayamlodela i-truck yonke njingene azihambele umuntu wenkosi ayedingisa la.
Umnumzana Chuma uthi isisusa sendaba sisekutshintshweni kwemali yakwamanye amazwe emkambo yensitha oyiwo obangela ukukhuphuka kwentengo mahlayana.
Uyathola ku-black market bakhweza ama-rates almost every day. But kungenxa yokuthi yena kulo munye usomabhizinisi usesithi rayidi madoda imali ithengwa ngemalini kuthi hayi nantu lapho ngiye 1 to 25 nabe zanini ma ngifuna ukuthi libuthe yonke imali khwezane rayidi wethu 1 to 26 omunye bakutshele ukuthi 1 to 30 something 31 baba uobrovetu ababegcwele elongzini etrade gold laphana osiphatheleni abanye bagcwale ebootlegers abo kobulawayo eharane ngale ngizibagcwala ngale wawuyizimexmol langale ku-4 to 3 don't need ukuthi sibambe laba abantu laba abangosiphatheleni abeyisitradini laba they are nothing. Angidingeni yena lowo muntu ofake imali yangikhona nguye umuntu osihlukumezela lwana ubuhlungu lobo ethembekile buziwa ngabantwana be-WPF buziwa ngabantwana be-MDC buziwa ngabantwana be-ZAPU buziwa ngabantwana be-Mthwakazi buziwa ngumuntu wonke nje jikelele. So it's not about WPF anymore, it's not about MDC anymore, it's about sonke la. Uyathola umfana omncane ongakaze kubambe ngisho $100 sokunesiloto ye-200,000 abanye amafloti abafika 1,000,000 kodwa sithuli.
Asizweni umbono kamnumzana Bekezela Maduma Fuzwayo olwela ilungelo loluntu ngalolu daba.
Hake kusuphe ukuthi ngevele general eZimbabwe sesizacasha ukuthi into zonke ezile business phakathi zenziwa ngumnotho welizwe. O-businessmen labo sebethathe i-advantage sis. Ungakhangela ama-price acharjwa nxa becharja nge-bond note bayakutshela ukuthi impuphu inxenye i-10 kgs i-200 nge-bond note. Isithwa nxa ulama-rand 120 rand nxa ulama-usa bethi ukuthi inxenye 6 usa kumbe 5 usa. Lesinto senaleso ungasidinga uyasithola siyi-about less than $1 kwabathengisa i-foreign currency ezingaba 50 cents or so nge-US dollar. But nge-bond $22, $23 andiyabona.
Lokhu kwenzakala uhulumende esenike imvumo amanye amagalaji ukuthi athengise amafutha ephethulo ledizili ngemali yakwamanye amazwe osokubangela ukusilela kwala mafutha lokwesabela ukuthi intengo yawo kanye lezinye impahla izaqhubeka iqonga. Yebo ke sesifikile emaphethelweni alolu hlelo kodwa singakahlukani nanzi ezinye zendaba ebezikhokhela. Amalunga ekomiti yedale lephalamende ebona ngezokulima asele khuza umhlolo namhla ngemva kokujikelana inyoka ephilayo phakathi kwenhlanganiso ye-Grain Millers Association of Zimbabwe labogacha olugcina iziphala zelizwe lwe-Grain Marketing Board. Umongameli Emerson Mnangagwa namhla uvule ngokusemthethweni umhlangano we-Africa Regional Forum on Sustainable Development oqale izolo eVictoria Falls, okuyilo udaba esiluhlafunayo namhlanje kuhlelo lwethu lwe-Live Talk olwabatsha silo Mike Hove we-Studio 7 oluyilo olulandelayo. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.